So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthokazo muhle olamukela emoyeni ngolwesine mhla ka 6 kuNkwenkwezi 2021 ngontungameli Nkomo endabeni zekuseni lamhlanje abesifazana beMDC Alliance ababili uNkosazana Joanna Mamombe loSisilia Chimpiri abakhululwe izolo ngemva kokuvalelwa ejele okwenyanga ezimbili besetheswa icala lokwephula iziqondiso ze-COVID-19 bazaphindela emthethwandaba njalo namuhla ukuyabhekana lecala eliphathelane lokuthunjwa kwabo. Ibandla leMDC Alliance lithi liqhubeka lisamukela amalunga eMDC asexexebuka kulelo bandla. Akekho obulawe iCoronavirus eZimbabwe izolo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi akekho obhubhileyo nge-COVID-19 eZimbabwe izolo kodwa kulaba ngamatshumi amathathu 30 abatholakale belomkhuhlane lo. Asebebhubhile balokhe bekunkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1574. Asebetholakele belomkhuhlane lo selokhe ufike kuleli sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 38,357. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane phose eziyisishiyagalolunye 8,832. Abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7,621. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selifike kunkulungwane ezingamakhulu edlula amane 461,023. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebezinkulungwane ezingamatshumi edlula ikhulu 115,210. Abesifazana beMDC Alliance ababili uNkosazana Joanna Mamombe loSisilia Chimpiri bona abakhululwe izolo ngemva kokuvalelwa ejele leChikurupi okwenyanga ezimbili besetheswa icala lokwephula iziqondiso ze-COVID-19 bazabuyela enkantolo namuhla ukuyabhekana lelinye njalo icala abaletheswayo elokuthi baqamba amanga ukuthi bathunjwa nyakenye. Lokhu kufakazwe ligqwetha labo umnumzana Paidamoyo Saurombe. Ababili laba bebesechikurubi ngemva kokubotshwa ngombimbitho bese bencitshwe imvumo yokuthi bakhululwe ngesibambiso sebheyili kathathu kodwa umahluli we-High Court uze wabakhulula ngesibambiso samadola azinkulungwane ezingamatshumi amabili 20,000 Zimbabwean dollars yebheyili ngamunye izolo. Umamombe umela iHarare West edalele parlamente. Inhlanganiso ezizimeleyo eziqhuba umkhankaso wokukhuthaza uzulu ukuthi abhalisele ukuvota kukhetho luka-2023 zithi abantu bakhanya bephakamela phezulu ukuyabhalisa ikakhulu abasakhulayo. enye yalezinhlanganiso iUnism Trust yona eqhuba lo mkhankaso ibambisanele election resource center. Inhlanganiso lezi zilezimota ezithwala abantu ngaphandle kwempadalo kobulawayo laseHarare zibahambisa emahofisini eZimbabwe Electoral Commission ukuyabhalisa. Uhlelo lokubhalisa abantu lolu luqale kunsukwana ezedlule yo. Sixoxele siphathamandla seUnism Trust umnumzana Brandon Arnold Malava.
In partnership le Election Resource Center siyenza icampaign ebizwa bethi Register to Vote Zimbabwe, which is targeting ama youths onke eZimbabwe njalo nama citizens onke. Kucampaign leyo kule nto siyuza bethi Shuttle Service esithi siyabuya kini lapha elikhona sizolithatha sihambe kuma registration centers enu. Then sisilincedisa la ngokuthi i-voting process yenziwa njani. So sesibuya sothetha ngobuningi benu silihambise njalo silimisela lapho silithethe khona.
Bathini abantu ngalolu hlelo? Ungathi bayaphakamela phezulu yini ukuyabhalisa?
Okwamanje engakutsho ukuthi since icampaign le iqale emadolaneni bakhona abantu abeZimbabwe asebe-respondile ukuthi banesifiso sokuya register ukuthi bevote. And isifiso yikuthi ngokuya kwesikhathi ngobuningi babo bazasifonela or besendile ama-messages ukuthi sibuye kibo so that ngobuningi babo behambe beregister ukuthi bevote.
Uhlelo lolu liluqhuba elizweni lonke jikelele yini kumbe lisasemadolobheni amakhulu kuphela?
Leyo campaign officially iqale izolo eyarela kobulawayo. Isifiso yikuthi ngokuya kwesikhathi leyo campaign izofika zonke indawo eZimbabwe ngoba ukuvota i-right here sonkeni.
Kulabo abangathanda ukuxhumana lani mhlawumbe ukuze labo bayebhalisa kumbe abangafuna nje ukuzwisisa ngenhlelo zenu bangalithola ngaphi?
For credible electoral information, thintani ucingo lwe-Election Resource Center inamba yamahhala ethi 0808 0219. Njalo malifuna ukusithinta lathi ecingweni lethu ngu 0712116656.
Yiwaphi amazwi ongawatshiyela uZulu ngokuqakatheka kokubhalisela ukuvota lakho ukuvota?
Amazwi engathanda ukutshela uZulu ngathi ma-youth aseZimbabwe lonkeni ngobuningi, 2023 sesondele, siyalicela ukuthi libuye ngobuningi lihambe liyorejista ukuthi livote. And isifiso sethu yikuthi mali siyavota livotele ama-youth, isifiso sethu ukuze lathi kube labantu abasimelayo ongum-youth njalo kube lo muntu kuthi lasibe phakathi.
Umnumzana Brandon Arnold Malava ngowenhlanganiso ye-Unism Trust. Ibandla le-MDC Alliance elithi amalunga e-MDCT aqhubeka ececebuka ngobunengi esiza kulo ngoba esola ubudlelwano balelo bandla leZANU-PF. Ngeviki edluleyo kuvikwa kulabanye abe-MDCT abangene ku-MDC Alliance besithi umkhokheli wabo umnumzana Douglas Monzora usesidla lebandla elibusayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umgcinisihlalo we-MDC Alliance yamaThebeleland North umnumzana Prince Dube Gospanda.
Ngiyakhumbula ukuthi khona inyanga ephelileyo sike saba senkayi lapho esihambe khona sayakwamukela ubukhokheli obabuhambile abasekeli nje bonke ababehambe baya bahamba lokhuphe. Bekufuzile ukuthi sibe lesikhathi sokwamukela i-provincial exam executive mhlawumbe yonke eye MDCT emathebeleni north kodwa esesikwenzile sike sabona ukuthi hayi asifuni kufana labangani bethu laba bezana uPF ababona ngani ipolitics yiku display lokwenza ama show abantu ukuthi bakhona babuyile ukuzojoina emhlanganweni thina okwethu esibukhangelayo kayisikho bantu owaphuye ukuthengiswa nje impikitsha thina esikudingayo sidinga abantu ababuya besizosebenza labo bantu yibo abantu esibamukelayo so ke ukuze lokho kuhambe kuhle sesithethina abantu kabahambe ku ground behlangana phansi njengobukhokheli obu ground ngikhuluma nje bekulomhlangano ema elopane west iviki edlulileyo bonke ababehambe lomakhuphe kuleyana iconstituency elopane west sebephendukile ngizwile njalo ukuthi umhlangano obekhona kanye le candidate eyayikokhuphe ngo 2018 elopane west zwile ukuthi bekhona kulowo mhlangano angikatholi i full briefing yokuthi khona bavumeleneni but sebeqalisile ukusebenza ku ground so ke yikho esikwenzayo kuma constituencies wonke lapho okuhambe khona abantu bahamba le MDCT sesitheka bahlangane ke ku ground bangahlangana ku ground kwampana ku constituencies at constituency level bebonisane ukuthi sokusetshenzwa njani ngoba into esidingayo asidingi bantu boku display dinga abantu abaletha i value ku ground
bona umkhankaso uhamba njani ikakhulu sibona ubana kunzima ukubuthelela abantu ndawonye ngenxa yemigoqo yokuvimba i COVID-19
njenge provincial executive ye Matabeleland North asihlalanga phansi Chris siyagijima asila viki yamahara iviki lange viki siphakathina kwama constituencies achiyeneyo lokho okokuvinjelwa ngenxa yama COVID regulations bese ngakahlangani lakho mzukwana lapho esiyahlangana khona lakho esiyabe sikukhangelele ukuthi bebekwazi abezana uPF ukuthi khona nxa bona bekwanisa ukuthi behlangane be observe i social distancing be observe lo mthetho wabo lathi kabasivumele ke ukuthi sihlangane lesi observe i social distancing njalo sis observe lo mthetho wabo bangaba bangayenza njalo kasoze sibe le problem so kwakhathesi thina siyazihambela siyalungiselela ama meetings ethu ngoba remember ukuthi into esiyesabayo kakhulu kayisikho ukuthi ngumthetho wona lo ofakwayo osekwazi ukuthi uzama ukunqanda thina esikwesabayo kakhulu umkhuhlane wona lo okuthiwa khona ukhona lo mkhuhlane yiwo esiwesabayo so lathi siyabe singafuna ukuthi ama members ethu ama supporters ethu ecine sebanjwa ke COVID-19 so siyahamba siyehlangana kodwa sihlangana under circumstances ezoku observe ama protocols awe World Health Organization
umnumzana Prince Dube Kusifanda ngomgcini sihlalo we MDC Alliance yamathebeleland north sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli se MDC team Kodwa sike sababuza ngodaba lolu kunsukwana esedluleyo bathi abaxexebukayo ngabavele bengayisiwo malunga ebandla aqotho. Abahlali bakobulawayo bathi sebelobele uhulumende kanye lekhansili yaleli dolobho incwadi ekhalaza ukuthi kuvunyelwe abanye abakubhizimusi yokuthwala abantu ukuthi basebenze njengoba uhlupho lokusilela kwezimota lulokhe lubhahile. Lokho kuphume emhlanganweni wabomabhalane evogatsha olubona ngokuphathelane lezimota zokuhambisa kunhlanganiso emela izakhamizi zakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association izolo. Amakombi lamabhasi angabhaliswanga ukuthi asebenze phansi kwenkampani yeZupco kasavunyelwa. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mabhalane ogatsha oluphathelane lezimota kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association unkosikazi Theresia Nyathi.
Sivumelane ukuthi thina kumele kubhale izincwadi zehulumende, kubhale izincwadi zekukhansili. Ngoba abanikazi bazonezi imoto labo bakhale emgwaqo kayimanga kuhle njalo nxa izulu lisina sathola ukuthi akulamashidi lapho kugadela khona abantu yena sovumelana thina ukuthi akukhulunyiswani izimoto zibuyele zona zana zasule sikhona kodwa kube izimoto ezo good condition ezizalandela layo ithetho ifakwa nguhulumeni thina as an organization kasili thina nama ikakhulu i-progress eyenzakalayo elizweni ikakhulu sikhangelele kokulawa
incwadi lezo zizafika nini kuhulumende le-council njalo likhangelele ukuthi bethathe nini amanyathelo
njengakusasa sokumele njalo sikhulumisane ukuthi izincwadi lezi zithumela okwanini ngoba abantu bonke bamele impilo
emgwaqweni lapha kulunjani kathesi uhlupho lolo ukhe kuphithizela yini emgwaqweni abantu beswela i-transport
emgwaqweni kuyaphithizela okunakubangalisayo kungangali ezisa lobhengula ususiza lapha kubhathi la kuhamara esikhona kukuhamara isiphithiphithi kuthola abantu banyathelana ngoba i-transport layikho i-transport lay iyaswelakala okunyokumangalisayo kuye kulobhula ngale lezi ziyakokocolbak kwafana akumangakuhle ikakhulu ngalesi sikhathi esikolo zivulu bathola abantwana balokhe bahuma balebeuasuka sekubuyelezingeto kubuya amasofso ishortage inkulu kakhulu yikho usikhathazeka lokhu kwaqala into le izo kumele ukuthi kuqale abamaningi angabamaningi into kusebenza into yangenetho abathole ngosomabhizinisi laba amakhomba kancane iziwari nawo sikhuluma ngabo laba badinga ukuba bafile kodwa le misebenzi kayisekho ebantwaneni.
Unkosikazi Theresia Nyathi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Live ithi ibandla elibusayo kwele South Africa ele ANC selimise unobhala jikelele walo umnumzana Ace Mahashule umsebenzi phezu kwamacala enkohlakalo abhekane lawo. Kodwa uMahashule wethule umbiko wakhe esithi laye usemise umongameli Cyril Ramaphosa umsebenzi. Inkundla yesayithi yona ithi uZulu wakobulawayo uphakathi kosizi kulandela ukubhubha kukamnumzana Mike Ndubiwa owaba ngunobhala wakuqala onsundu uTown Clerk kamasipala wakobulawayo ngo-1979. Sokuyisikhathi senu.
Awu sanibonani ku Studio 7 linjani? Angithemba inkosi yezulu ligcinile le kusebenzeni kweni phezu kwofufunyana lolu olungaka oluqede emhlaba wonke. Kanti ke mina ngithanda ukuzethula ukuthi ngabe uyavuma ezikhathini eziningi kulento esiyabe sizibona asikhethi hlangothi singabantu bakaNkulunkulu seZimbabwe seVictoria Falls thanda inhlangothi zonke kangikhethi side ukuthi ngithi lo ubomvu lo mnyama lo mshona lo mndebele mtonga or lo umzana lo MDC but we are all abantu so bengicela ukuthi ngabe uyavuma abantu sihloniphane abantu bayathatha iadvantage ngoba MDC so far yabe ngazathi upper hand kumajority eyithandayo and then bese kwenza ukuthi bekhuluma abakufunayo and then mase baphendula bese sifunakala ngazathi sisupporta lo mhlangothi kanti ke no yakukuhle ukuthi ukhansila esimthembileyo esigabeni akhulume ihlazo athi abantu bamandebeleni abalangqondo yikho sikizalisa what does it mean to those who are Ndebele people how does they feel ema ukhansila enjalo ekhuluma ihlazo elinjalo mawumelana la bese besithi wena ngwenye iparty kanti ke no besicela ukuthi sihloniphane sibekwazi ukuthi ema ubazalisa ithi your secret ukuthi uyabazalisa not kube inhlamba kithi thina especially to me I so very pain ukuthi honorable men akhulume egroupini ukuthi amaNdebele labana ngqondo yikho sibazalisa abantwana bokuphela so this thing is so burning to me not to me only but to other Ndebeles ukuthi umuntu akhuluma into enjalo besicela ukuthi ngakho uyavuma this thing might be preached all over the world and just exposing him or exposing everyone who's following behind him because this thing is an insult to our region, to our province, to our country.
Sanibona baka Studio 7 nabalandeli ba baka Studio 7 njani kodwa hayi siyabonga Studio 7 ngokufunda lokho esikuthumelana kuyakhombisa ukuthi lisebenzela abantu siyabonga uNjabulo Dube lo okhuluma oselwagwelo eShakahle ngomadika yabona le nto yezanu lena ngathi sesicasula ngathi sokumele ukuthi simele iy'nyawo ngoba ngeke sikukhone ukuwumela lokho manje sebelandela u-Ezra u-Ezra uyenzeni and nabaqala ukumlandela u-Ezra bake bafuna ukumbulala ngo-1990, 1992, 1993 khona labo ngo-1995 esasebenzele eMontrose eBulawayo baze bashintsha istudio basise eHarare befuna ukumsocongo kahle seduze manje sebefuna ukuphinda futhi lokho lokho ababevele befuna ukuwenza no angeke ahlule ukuthi ayenze umsebenzi wakhe ngendaba yokuthi izane yabulala kodwa ekugcineni ukudla kuzoshintsha epletini kuzobe lokho ukuthi izane yabulala ugcine sokungabanye ababulalayo okungayisizane angazi ukuthi kuzobe yini ngoba angicabangi ukuthi amaNdebele azohlala lokhu kubekezelela kona lokho amaNdebele mayethi aqala ukukhuluma kumele ukuthi aphakanyelwe kumele ukuthi bahlale bethule labo bantu ungakhuluma hayi sokumele ukuthi ubulawe no phela liyafusuka lakithi uma kunjalo isizwe esingenamlando sifile so kusho ukuthi njengamaNdebele amashoni into abayenza bafuna ukubulala isizwe sakithi and angeke sikumele kusho ukuthi bazosibulala sonke siphele mara angeke angiboni ukuthi bazokhona ukuthi basiqede ngoba bahlulekayo kugura wonto sebezosibulala manje hhayi angiboni lokhu bejahana naye umqondisi wenzeni umntanabantu kanti besicela ukuthi yazi bake baserespect bakuhloniphe ngicela labo abalaleleyo njengamanje ikakhulu abantu bakithi esiNdebeleni no mani uma kwenzakala izinto ezinje mani kumele siphakame mani singathuli sibe lokhu sikhuluma ngamafoni no kumele ukuthi siphakame sibonakale ukuthi sikhona phela bazobulala bonke abantu ezibathembileyo abantu kuyibo abasikhulumelayo sikhulunyelwa ngubani so uma kunjalo kumele ukuthi sonke sikhulume ke sibone ukuthi bazosibulala basiqedise imiliyoni angeke baze bakhona futhi ngiyacela laba amaqembu aphikisa amaningi awakithi ake lihlangane lihlale phansi likhulume nawe mongameli we-MRP Mqondisi Moyo yazi ngiyacela ukuthi nawe usebenzisane nabanye
abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ye-World Health Organization isixwayise uzulu ukuthi ageze izandla ngaso sonke isikhathi ukuze enqabele imikhuhlane ebangelwa ngamagciwane. Umongameli wele-Israel usephe umkhokheli webandla eliphikisayo uMnumzana Yalapid umlando wokubumba uhulumende kulandela ukwehluleka kwenhloko kahulumende uMnumzana Benjamin Netanyahu ukwenza lokhu ngoba eswele usekelo kumabandla aphikisayo. Engehluleka laye uLapid kuza iwa kukhetho olutsha. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Iqula elizimeleyo ebeliphenya udaba lokuxotshwa kwaye ngumongameli uMnumzana Donald Trump enkundleni yeFacebook lithi inkampani le yathatha isinqumo esiqondileyo ngokuxotsha uTrump kulenkundla kulandela ukutshotshozela kwakhe udlakela olwenzakale ephalamende ngozibandlela. Kodwa leli qula lithi inkampani le kumele ikhangelisise udaba lokuthi usengavunyelwa na ukubuyiselwa kulenkundla uTrump ngemva kwenyanga eziyisithupha ezilandelayo. Kusenjalo omhlophe owayelipolisa owafunyanwa elecala lokubulala onsundu uGeorge Floyd usekweze amaphepha enkantolo esithi icala lakhe kumele lithethwe kakutsha ngoba esithi kukhona okungahanjiswa ngakuhle. Amagqwetha kaDerek Chauvin athi abanye ababemehlulela amajurasi kabazange baziphathe kuhle kanti njalo usola umahluleli. Sixoxele ntatheli izindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Hayi, uChauvin uchitha isikhathi. UChauvin uchitha isikhathi sekumele nje agwetshwe ayidlale ejele life imprisonment. Life imprisonment singazi ukuthi istate akuso kule death penalty yini. Otherwise, hayi, uchitha isikhathi. Izizathu azivalisayo zokuthi laba behlezi kujury bafakwa ipressure ngemsakazo ebe zikhuluma ngendaba yokufa lokhu ukuthi everywhere odlula khona iphephandaba, iradio, iTV ukhunywa ngakho. So yanda babe le pressure ukuthi bemthole eguilty. Izizathu azikhulumayo ukuthi i-court yayala isicelo sabo sokuthi icala lakhe lingatholiswa kwelo dorobho lisuseliswe kwenye indawo lapho okungena pressure khona ama-demonstrations labantu abanjalo. Yindlela nje ukuchitha isikhathi ngoba unanzelela ukuthi khona akujwayelekanga. Akujwayelekanga, it's very rare. Akujwayelekanga ukuthi umpolisa otholakale ecala e-America, icala ekakhulele ukudubula umuntu omnyama owudubula nje udubula omnye umuntu, umpolisa ahambe e-court ufike ukuthi guilty, akujwayelekelanga. Okujwayelekileyo ukuthi umpolisa uyathiwa not guilty, aphenduke aqhube ngomsebenzi. Abaningi bakhona futhi ngathiwa not guilty uyabuya asebenze 3 months, 4 months se-retire, sesiyasebenza kwezinye izinto, sesiyaba ngu-fireman, uthoka kubantu laba abacisha imililo, into ezinjalo. Ngikhomba kujwayele leyo ngoba bengabelungu njalo. Now isigwebo lesi yinto engajalekanga and iresponse yakhe leyo ukuphendula wabo kwakhe lamagqwetha abo besukukhangelele ukuthi bazayenza njalo ngoba akusiyinto abayijwayeleyo. Abakujwayeleyo ukuthi umlungu akalingeni ijele nxa ebulele umuntu omnyama.
Lo omunye owayekujuri osokuphume imifanekiso yakhe yakudala egqoke iskipa se-Black Lives Matter ubona lokho kungaphambanisa yini udaba lolu mhlawumbe umahlula agcine esithi aluthethwe kakutsha?
Ye, lo ogqoke iskipa ya wathanda ukwenza indaba khona ibe lukhuni kancane or tricky yanxa sasenza igama lelo. But indaba ye-Black Lives Matter ayiqalanga ngokufa kaFloyd. UFloyd ufe indaba le ivele khona kule mkhankaso ekhona zuku zonke. And okusilisela endabeni yokuthi uChauvin uthi abantu abehlezi kujury bafakwa i-pressure izinto ezazenzakala phandle. But yena uChauvin ubulele umuntu kule mkhankaso vele ethi Black Lives Matter, okusho ukuthi wayesacuthe, wayengafuni ukuzwa leyo mbiko ethi abantu amnyama baqakathekile. Wakubona kufanele ukuthi afake idulo lakhe entanyeni yomuntu omnyama aze afe 8 seconds umuntu ebhize kutshela angisaphefumuli. Leyo mbiko wayengayizwa. Useyibona namhlanje ngoba umuntu osezi kujula ugqoke leso sikipa esithi Black Lives Matter. And Black Lives Matter ayisuke ukuthi ngabantu amnyama kuphela abekhankasela, labanye abelungu bayikhankasela lamanje bayikhankasela. So asazi ukuthi ujaji na uza kubona kuyinto engathi undue influence or i-bias ukuthi umuntu ogqoke isikipa esithi Black Lives Matter ekutholiseni indaba yomlungu obulele umuntu omnyama uzoba biased. Akula bias ngoba i-evidence ivele ikhona, ubufakazi obungathandabuzekiwe ubukhona ukuthi hayi uChauvin wabulala uFloyd umuntu omnyama. Kungenani lokuthi ubani ongathi ugqoke isikipa esithi Black Lives Matter.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli zindaba. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Abesifazana be-MDC Alliance unkosazana Joanna Mamombe loSicilia Chimbiri abakhululwe izolo ngemva kokuhlala entolongweni okwenyanga ezimbili bazaphindela enkantolo njalo namuhla ukuyabhekana lecala elehlukileyo. Ibandla le-MDC Alliance lithi liqhubeka lisamukela amalunga e-MDCT asexexebuka kulelo bandla. akekho obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule sikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwesekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.